Soku izika disenda baku VOA Njebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesipha indaba zolimi lwesishona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 27 Mfandula 2022. Ngiyaxolisa bakwethu namhlanje ngolwesithathu mhla ziku 28 Mfandula 2022. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, eZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eRussia empini yeUkraine ngokuthumela amalunga edale lePhalamende amane akhokhelwa ngusomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda.
Sise lapha eRussia, si-invitwa iRussia ili-30th Duma, and okukhona ukuthi sinama-programs amaningi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo.
Constitution ilungile kakhulu kodwa nje umthetho okhandaneni wezokhetho electoral act kulokunye okungahambiyo kuhle, njalo akuhambelani nalokho khona kwe-constitution, lokho esingathi alignment.
Zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwemisebenzi luhambisana leziphathamandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni eziphakathi kohlelo lokungena zihlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho kugcwele khona abeZimbabwe.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abakarenyiwe ngoba kune-extension. Abantu abaningi basazama ukurenyiwa kodwa lokhu akutho ukuthi kumele kube ukuthi seku-expire.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eRussia empini leUkraine ngokuthumela amalunga edale lePhalamende amane akhokhelwa ngusomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda. Umudenda uphiwe ithuba lokukhuluma phambi kwedale lePhalamende lakweRussia elithiwa iDuma ngolesibili, lapho akhulume khona umnumzana Mudenda esithi eZimbabwe liyameseka umongameli Putin kumpi yakhe lele Ukraine. Umudenda utshelele lidale ukuthi limpi ilungile ngoba iqeda ubungozi obubangelwa ngumanyano weNATO. Iqula ledale lePhalamende leli elikwele Russia libalisa umnumzana Godfrey Dube, ilunga lebandla le-CCC emela iwange West edale lePhalamende. Uxoxe lo Gainer Gumede Saidi weStudio 7 oqala ngokuchasisa ukuthi benzani khona le kwele Russia.
Silapha eRussia, i-Committee ye-Foreign Affairs and the International Trade yePhalamende yeZimbabwe siphelekezela umgcinisihlalo wePhalamende yeZimbabwe uLubabule Mudenda. Okukhona ukuthi size lapha eRussia si-invitwa iRussia ili-30th Duma, and okukhona ukuthi sinama-programs amaningi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Lingathi linxuselweni khona ngapho?
Okusemqoka esinxuselweni ukuthi ukuqinisa nje ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leRussia ezigabeni zebusiness, ezigabeni zokuvakatshelana kumasekthaza nje wonke awe-economy akhona. Siyananzelela ukuthi ngapha lakho bayenza ile-mining enhle, lathi ngathi le-mining kulezi ndaba zabo-tourism, kulezi ndaba ze-agriculture lapha ba-manufacture i-fertilizer ene. Kanti-ke nje okunye okusemqoka ukuthi sike sihaba lethuba sivakatshela ilimi museum yabo okutshengisa khona ili heritage yabo ukuthi vele basuke ngapi okuchaza obala ukuthi bangobani bangapi bakhangelelene okuhle ngemuseum yabo esikubonile ukuthi ibimbali yabo igcinakele isegcekene umuntu wonke ongumrashenu ulelungelo lokuthi ayibone abekwazi lezi nto zabo ezitholakala ngemgodini ezifanana labo golide bo diamond la wonke nje amanye amajwe kugciniwe ngemuseum yabo kuyabonwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilinotho yethu njengelizwe laseRussia yikho lokho esihlaka kuyingqobe ikakhulu kithi eZimbabwe lathi ukuthi sivuselele into ezinjalo sibe le museum eziza showcase izinto zonke ezitholakalayo eZimbabwe kungabi yimfihlo kube into eobala ngemuntu wonke nje kodwa lokho sikhubeka ngohambo lwethu sisenza ama program awehlukene sla kodwa isiqokocela phezulu kwakho wonke ngokuqinisa obudlelwano beZimbabwe leRussia
lifike nini khona ngapho eRussia njalo likhangelela ukubuyela nini eZimbabwe
sifike lapha ngesonto sikhangelela ukuthi sibe lapha kuze kufike uLwesihlanu sibe sesiqala uhambo lokubuyela ekhaya silethemba ukuthi nxa sesizethula ireport yalokho esikwenzileyo silapha ngeRussia kuza sincedisa njengelizwe lathi ukuthi sifunde okubilo okuthathu sikwenze okunye kunanzelelayo ukuthi amadolobho abo especially ngeMoscow khona pha uclean awusoze wabona iphepha awusoze waboni ini bangabantu abagcinayo kuhlanzekile ilindawo abakizo lemithetho yabo imayelana ngokuhlanzeka iqinile okwamandla ukuthi kakula muntu ongawephula
lihambe libangaki khona ngapha
silapha nje ama MP sibane besihamba lo chairman wethu Lushamu siphelekezela ule speaker of parliament le staff nje esilaso esihambisana laso kodwa hayi so far so good siyafunda okuningi sizathi lati sesibuya ekhaya bonisane
ngawo. Lo ke ngumnumzana Godfrey Dube ilunga lebandla leCCC emela iwange West edalele parliament ube khuluma icingweni le studio 7 eseMoscow kwele Russia. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi lisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo olulesihloko esithi Prepare Pre-Election Pact on Electoral Reforms ngenjongo yokuthi kungaphikiswana ngempumela yokhetho kumbe indlela oluqutshwa ngayo njengenhlala yenza. Lokhu kuvezwe ngunkosikazi Ellen Shirielenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla. Yena othi banxuse amalunga edalile parlamente awekhansili, inhlanganiso ezizimeleyo abamela amanye amazwe eZimbabwe kanye lenhlanganiso zikahulumende ezigoqela iZimbabwe Electoral Commission, National Peace and Reconciliation Commission, le National Gender Commission. Asizweni unkosikazi Shirielenga echasisa ngalolu daba kungqoqo ayiqhube losithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngathi nje intwene zizikhombisa zona lezi esikhuluma ngazo yizinto ezikhangela lo ngokuthi ukuvota ilungelo lomuntu lokuvota sikhangela ukuthi kulenhlanganiso ezithize ezilaba ezabantu abangenelisiwe ukuvota nxa sikhangela njengalabasho abanye kwamanye amazwe abakudiaspora sikhangela laba abasebemajele ukuthi abantu abasemajele behluleka abanathuba lokuyavota. Sikhangele nabanye ababesingathi abagogekileyo abanye labanye ababesesibhedlela ngelanga lokuvota ukuthi abasoze benelisa. Okunye ukukhangela okokuthi ukhetho luzahanjiswa njani ukuthi njengokuthi esingathi electoral environment ukulwisana ukuthi into ze-violence ukuthi umuntu engasuthisekanga ngokhetho kuyamele kulungisise njani uyahambe siyahambe ekhothe siyakhuluma njalo lokuthi uhamba lokho esithi ngama-grievance handling procedures njalo sikhangele into yadike yahlupha kumthetho ezedluleyo ngidaba lokuthi impumela yokhetho ihanjiswa njani ekusukela ekubaleni kwamavoti kuze kuye announce kusiyakhulunyiswa ukuthi ngubani owinile njalo ninjani njalo nokuthi amavoti asuka njani kupolling station aze yefika kunational command center lapho kumele announce khona ikakhulu nxa sikhangela kupresident sibona ukuthi bekunokunye ade okungahambi kuhle khonapho ngamafitshane phakathi kwezinto eziyisikhombisa angikhulumanga zonke ziningi.
Kungabe kuzimpawu ezintsha lezi yini kumbe lezi yane lalivele lixoxe ngazo seliziqoqile nje ukuthi zibe kulolu gwalo sizaliqhubela abantu yini ukuthi belubale?
Senze ama-copies athize sizaqhubela abantu sibanike abantu bebale ngoba thina inhloso yethu nxa ukhangela izindaba laba sibanxosileyo ngabantu abamqoka nxa kukhangela indaba zoguqula imithetho zekhetho yiwo abantu thina sokukhuluma ngendaba yama-electoral reforms sizahlala labo ndawo wone sibonisana lokho singathi ngama negotiations sinegotiate ukuthi ukhetho lethu luhambe njani. Ingayo sikhangelana ngodaba lokhetho constitution ukufaka mgceke ilama provisions amahle kakhulu not just eZimbabwe kuphela but ku-Africa jikelele okokuthi ngabe iconstitution yethu iyalandelwa ngabe akula kukhonona ukuthize. So thina njengebandla sikhangela ukuthi constitution ilungile kakhulu kodwa nje umthetho okhayindane ngozokhethwa i-electoral ethics kulokunye okungahambiyo kuhle njalo akuhambelani lalokho khona kwe-constitution lokho esingathi i-alignment of i-electoral ethics ku-constitution. So thina ugwalo lethu lolu asonto ezintsha kakhulu but yizinto esizibonayo esihlangane lazo kwintetho ezidlulileyo njalo lokuthi nasikhangela ukhetho ka-2018 kulama observer missions ababevela ku-SADC African Union, European Union bathe bebona ukuthi ukhetho ka-2018 bahanjiswa njani basebafaka ama-recommendations abo ukuthi nxa ukhetho luzayo ilizwe leZimbabwe kumele lungisise izinto ezithize. So sikhangela ukuthi one imithetho leyi eminye yangkhona nje iningi kakhona ikhangela 12 lokho esingathi ngama-administrative reforms okokuthi ukusebenza kwezeki yikho kumele kuguqulwe asomthetho omutsha but ukuthi kuguqule ukusebenza kwezeki ukuze kuhambelane lalokhu kukho okuku-constitution. So sizabona njalo ukuthi kule minye imithetho esingathi ngama-legislative reforms okokuthi kusalela ukuthi abantu ama-MPs ethu asephalamende bonke kumele behlale phansi befake imithetho yokhetho ukuze ihambelane lalokho okuseku-constitution and then kube lalokho esingathi ngama-political reforms lokho okukhangela nje i-environment zakhathesi kulokukhonona okuthize ukuthi emakhaya abantu bayancindezela isikafu kulokwethu sela sikwezinye indawo kulokukhonona ngendlela okusebenza kwamakwezinduna kumbe osabhuku ekwethuseleni abantu njalo kube le ndaba lelo ukuthi ama-assisted voters abantu bayafosa ukuthi bethi bona bakwanisa ukubala khona bezancedisa ukuvota loku umuntu ade befuna umkhetha begcine bengamkhethanga kumbe even sikhala kakhulu ngendaba ye-code of conduct ukuthi abamaphephandaba indlela abasebenza ngayo yindlela efaneleyo ekhangele elandela amalungelo.
Lo-ke ngunkosikazi Ellen Shirielenga isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwinhlelo zokhetho kumandla le-CCC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Zikhathazeke kakhulu izizalane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwezemisebenzi oluqutshwa leziphathamandla zogatsha olubona ngokungangeni kwabantu ngokungena kwabantu elizweni abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho okusebenza khona abeZimbabwe abanengi. Uthuso Khumalo siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko othunyelwe eStudio 7 isikhulume sogatsha lwezisebenzi uMnumzana Meshack Magakwe uthi emalangeni akuqala lolu hlelo sebenelise kubopha izisebenzi zakwamanye amazwe ebesebenza kulezi ndawo zingelancwadi ezemthethweni. uthi babophe njalo labaqatshi besethuswa umlando ukuqatsha abangalancwadi zokubaselizweni. Umnumzana Magakwe uthi uhlelo lwabo lolu awusilo lokuzingela abantu bokuza kodwa ngokubamba ngamandla amankampani ukuthi alandele imithetho yokuqatshwa lokusebenza kwabantu. Sekulesikhathi kule nkuthazo yokuthi lolu gatsha lungene ezitolo ethengisa ukudla lempahla luhlole ukuthi abakwamanye amazwe abagcwele kulezi ndawo balawo yini imvumo yokuba selizweni. Isebenzi zeZimbabwe zithi ukungena kweziphathamandla zemngcele kulolu hlelo kutsho khona ukuthi kuzingelwa izisebenzi ezivela kwamanye amazwe ikakhulu izalwane zeZimbabwe okuyizo eziningi kulezi ndawo. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuthaza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo alabo abangatholakala besebenza ngokungekho emthethweni.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abakarenyuwi ngoba kune extension. Abantu abaningi basazama ukurenyuwa kodwa lokhu akusho ukuthi kumele kube yikuthi seku-expire.
Umnumzana Amrishek, omunye wenkokheli zezalwane zaseSomalia le-Ethiopia, uthi iningi labo abalezitolo ezihlolwayo lezi uthi obakhathaza kakhulu ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ziyahlukunyezwa nxa kuzohlolwa amabhizimusi abo.
These raids are carried out in the most undignified manner. Our members have experienced intimidation, harassment, interference on their businesses, extortion.
Utosomabhizimusi bakwamanye amazwe laba baphathwa njengezichaka nxa kusenziwa inhlolisiso ezifana lalezi. Abanye bahlukunyezwa bebotho mahlana kusenzelwa ukuthi bakhiphe imali esibathiso. Kodwa umgcini hlalo enhlanganiso ye-Operation Dudula eGauteng umnumzana Siphiwe Shabangu uthi bemukela ngezandla zombili ukuhlolwa kwamankampani lokho.
So siyakhalalisela lokho kodwa sifuna bayenze more, babadeporte labantu bababuyisele emakhantrini wabo, bangababophi nje ukuthi bayenzele emehlweni ethu and then singaboni ama-results ukuthi bayahamba labantu.
Sekulesikhathi kumemetheka inkuthazo yokuthi ugatsha lwezisebenzi lwethekelele lezindawo ukubona ukuthi abakwamanye amazwe abasebenza kuzo baselizweni ngokusemthethweni yini. Uhlelo lugatsha lwezisebenzi lolu luza ngesikhathi lapho amapholisa labo gatsha lwendaba zasekhaya labo sebeqinisa isandla kulihlelo zokwenqabela ukuthi abantu babeselizweni ngokungekho emthethweni. Mele Studio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Ngimuthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amatitshala asekhuthazwe ukuthi aphume lemfundiso elolonga izifundi ukuthi zisungule amabhizimusi, hathi ukuphomba ukupha abafundi ulwazi olubenza babe ngabahlala bedinga imisebenzi. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edale lePhalamende asekhuthaze umabhalane waleli dale umnumzana Kennedy Chokuda ukuthi achiye umsebenzi kulandela udaba lokuthengiselwa kwaleli dale ama-laptop abiza US$9,000 ngayinye. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ninjani bakwamthwakazi, ninjani bakwamthwakazi? Hayi, siyabonga kithi uphila, sibonga ukuphila mpela kini. Angithandi njalo uba mude kakhulu. Bengicela kini-ke bakwamthwakazi ngalesi sikhathi sokuthi isikhathi esifikile sokubana nikhethe phela. Sizofika isikhathi sika-2023 sokuthi likhethe ukuthi liyakufisa na ukuthi liphile le mpilo eseliphile for the past 40-something years. Kambe sure kuqiniseka okunganani ukuthi sibili ukhona umuntu ongalambono 4 years and nine and you nine for 5 years, the city 1 term. Who can now think it's living 40 something years? We need some good test of the way for those years, the Nizama years, the man and that we need to not. That's Johnny at Polity as a car. Grandson, Utongova, no 17. Who's a new Perimundo for 40 something years? Kumbu, the Perimanga, Kazagan, and Siskuden, Kazagan, and Sensitive, Kazagan, and the influential position. Where the Salavera, Doc Nalo Tana, the home that the pet. What's the Nomka? The course, the Kusuga 1980 is a very pet, because when I'm trying to get pet. Kuyina, which is an Amchandi, Ogumashu, the local Osago is then 40 something years. My father will go on change, okay, I go to my negative years. Like it, I'll get this with the man. I want to papa. I want papa man to be the papa man in and the winter lady in the years of Nanga. You go the way government. The government is not unclear. The government is abandoned. In a proper channel, good government, square care to abandon the ever elite airline party advocate. Got a good care to abandon our made about my church, civic organizations, in the Gangal, and the good government. So much as my government, I could learn to a pandit to pander whatever calls the Gangal.
Studio 7 omuhle lichona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwi government yeZimbabwe ukuthi mawuli gembula igemu kayidlalwa kanjalo igemu kayidlalwa kanjalo mayifuna ukubuyela egemini akaqale axolise ngalento abayenza laba belungu ababekhona eZimbabwe bebathathela izinto zabo abanye babo bebabulala laba abaxotshwayo laba babaleka bachiza izinto zabo bakhona ngale kuAmerica baxoxa labo bona labo bantu akade beyocelwa kubusizo ukuthi ngababuye bazoyinvesta eZimbabwe akula muntu ongamthathela izinto zakhe ube kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye leyinye imali futhi abuye azoyinvesta khonapho wamtshontshela khona into zakhe waye ungaqala umnike lokho kwakudala uthi hayi nanzi izinto zakho lezane ngangizithe usungaqala ke ubuye futhi uzoyinvesta kakutsha usumnikezile leziyane izinto zakhe zakudala for free. So mawuli gembula zama ukuvula ingqondo uvula amehlo ubone ukuthi imisteki yakho ikuphi ayikho nto ezaphumelela eZimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela.
Salubonani kustudio 7 igama nguvela bahleke Ncube ekhaya kusesitishini lapha mina ngizakhuluma ngamabandla wonke nje akhankasela ama-election. Amabandla lawa ungani sephumile endleleni akahle kambijana ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asibezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela instead sibezwa bekhuluma bekhethisa bona woda bekhulumaelinye ibandla likhuluma ngelinye elinye lalo likhuluma ngelinye bekhethisana instead ukuthi bona bekhuluma umuntu ekhuluma ngokwakho ozakwenza ngangena embusweni ethi hayi mina ngangena embusweni kuzabe le free education ngizalenzela imigwaqo ngizayakha izikolo ngizagebhela imigodi ngizayenza ama-price control isinkwa sibe yi-50 cents konke lokhu asikuze emarali nawo sizizihlamba kuphela hayi manje angazi ukuthi why sebelahlekile endleleni lo manje sisabavotela uyabuvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzelani noma engawina. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani kwisitudio 7 ngabe livuka njani izo zonke indawo salikuukingelela ababali bethu benyuzi zestudio 7 ngithi hayi mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu. Ngiyabonga sibili, ngiyabonga sibili. Okwami engikucelayo ngomusa kankulunkulu ngokokuthi asiyekeleni ukukhuluma abantu ngamagama abantu, siyenze sikwaziyo kuphela thina ukuthi sivotela bani. Umuntu lo muntu i-secret yakho uyazazela wena wethu. Singathethisani, singaqamba amagama abantu. Labo kwabo gawule labo abakhuluma into zabo ezingelancedo labo asibayekeleni benjalo. Lingabi le ndaba labo bazabonwa ngunkulunkulu. Unkulunkulu ukhangele ukukhala kweZimbabwe. Isizafika ke emaphethelweni ukuthi unkulunkulu eyibusise. Ngiyabonga okhulumayo ngumzimayeeleni umama namemori lapho eshabulanyana ikunjani salukazakonyana. Ngiyabonga.
Linjani, 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 linjani kwa studio 7 ikama MK Vilupane eshabulanyana. Ngicela nje uPaul amaqondana lalokho okuthiwa kufuna ukwenziwa nguhulumende weZANU-PF ukuthi funa abantu abangaphandle kwelizwe ba-investe ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeze abantu ilungelo labo lokuvota kuqala i-diaspora vote ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza i-investment lama-diasporians. Waye benganikeza abantu ilungelo lokuvota kuqala, sibali sitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala, funa i-diaspora vote ngaphambi kokuthi besitshele ku-investor kulesi scheme sabo leso sebesiqalile. Asibefuna ukusezwa futhiwentshela abantu imali zabo. Sebeqedile ngabantu abaselizweni ukudlala ngabo, sebefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe. Khathela abantu beZANU-PF, funa i-diaspora vote first oqala ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo leso sebesiqalile. Asibefuna ukusiqala. Ngiyabonga msakazi.
Siyabonga ke balaleli. Yiwo ke amazwi enu elisithumele nge-WhatsApp. Okwezemelika, izulu lesiphepho uHurricane Ian liwohluke esigabeni seFlorida izolo emini lilomoya ovunguza ukwedlula amakhilomitha amakhulu amabili 285 ngahola linye okukhuphule izakhiwo imota zajikelwa khatshana. Abogatsha lwezemikhathi bazise ukuba izulu lomoya lo liyingozi kakhulu okokuthi uzulu kumele adinge lapho angacatsha khona. Sixoxe nomnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Izulu leli eselidabule iFlorida iHurricane Ian ngibone mina namhlanje isibhadlaze amatown anjengeTampa, Sarasota, lamanye khona ngalo St. Petersburg eFlorida aduzane kolwandle. Ngibone kuthiwa ama waves angkhona or amanzi sefika kuma 15 foot mbeni singathi 3 stories or 2 building stories. So kungathiwa izadabula izindlu eziningi, ama-building amaningi, amabhizimisi amaningi. Ngibone izimoto eziningi sezihambiswa ngamanzi all over the place kungela emergency services. Sibone ama-firefighter labantu abancedisayo izibhedlela beku-standby, but labo abakwanisi ukuyothatha abantu okwaka-test ngoba lokhe isabhiliza i-hurricane lay Ian until Saturday or ngeSonto.
Manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende weMelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lona le.
So mina mbona iAmerican government imbono mongameli welizwe umnumzana Biden sekhulume ukuthi iFEMA izahamba yencedisa abantu bonke bona labo. Siyakwazi ukuthi iFEMA, iFederal Agency for Emergency Action, izabanika banika izimali ukuthi bakwanise ukuyakha izindlu zabo kutsha. But okathesi sibona ukuthi amanzi lawa hayi ngamanga kuhle. Abaka report ukuthi kulabantu abafileyo mbeni balimeleyo ngoba bebele enough warning ukuthi ihurricane ile ibiza yenza idamage engaka. So abantu abaseleyo khona ngale I think is amapolisa lamasocha le emergency workers and gathesi amagetsi kuthiwa kaseko for 1.5 million people so sebesebenzisa ama generator. Hayi ngiyakwazi ukuthi America in all disasters bancedisa abantu bonke jikelele lama insurance companies. Ngiyabonga.
Hayi lathi siyabonga mnumzana Tim Mringai osidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.